So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu edlula ayisithupha 1611 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus. Lokhu laqhamuka eZimbabwe. Intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono kanye lomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume babothiwe ngamapholisa lamhlanje.
Izisebenzi eziningi bayakhala kakhulu. Inostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile kodwa uthi bayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona le ukuthi isebenzi and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month.
Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola lemelika emabhanga kodwa azikabi lolwazi lokuthi imali izasebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebe inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula ayisithupha 1611 asebetholakale bele gcikwane lecoronavirus lokhu laqhamuka eZimbabwe. Leli nani likhuphukile ngemva kokuba abantu abedlula ikhulu 133 abahlolwe batholakala bele gcikwane leli ngokutshona kwelanga layizolo. Abedlula ikhulu babo i-116 kungabantu abangazange baphume elizweni. Inani lasebethethwe yi-COVID-19 elizweni sebengamachumi amabili lanhlanu 25 asebesinde kulesi sifo. Sebengamakhulu phose amahlanu 472. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale gcikwane le coronavirus loba hatshi lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 101,375. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lane 14,686,829. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 609,835. Abasinde kulo mkhuhlane bayizigidi phose eziyisithiyagalolunye 8,768,289. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 720,622 labulala inkulungwane ezedlula ichumi lanhlanu 15,155 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 382,857. Amapholisa abikwa ebophe oqoqa ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga umnumzana Jacob Ngarivume lamhlanje ekuseni. Ngasikhathi sinye babopha njalo intatheli indaba ezimeleyo uHopewell Chingono eHarare. Izolo uNgarivume ukhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe wethule umbiko othi kulabantu abemethuselayo ecingweni lwakhe besithi engaqoqa ukutshengisela bazambulala lemuli yakhe. Lamuhla ekuseni amapholisa abehlome ngembhobho abikwa engene ngamandla endlini kaNgarivume bahamba laye enkambeni yeHarare Central. Kuthi uChingono yena ungenelwe ngamapholisa labanye kade bengagqokanga impahla zobupholisa ngemva kokugqekeza indlu yakhe. kumfanekiso kamabona kude uchingono ubonakale ehwatshelwa ngamapolisa la ahle amcitshisa ucingo lwakhe. Uchingono uthwalise nzima uhulumende ngokwethula imbiko yenkohlakalo yeziphathamandla zikahulumende eyabangela ukubotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle. Amapholisa ethule umbiko othi ababili laba babotshelwe ukwephula umthetho ngokutshotshozela uZulu ukuthi avukele uhulumende, njalo bazamiswa emthethwandaba kusukwana ezilandelayo. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu awe-Lawyers for Human Rights athe mpela ababili laba basenkambeni yeHarare Central. Sixoxe losakhulayo webandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mutsasa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, into engayitsho mina ukuthi u-Section 59 wesisekelo sombuso eseZimbabwe uyavumela ukuthi abantu batshengisele, uyavumela ukuthi abantu bepartitione ihulumende, uyavumela njalo esithi kumele kwenzakale ngokuthula lokho. Yikho-ke ngithi hayi, okokuqala kumele sikubeke kube sobala ukuthi ukudemonstrate kuyavunyelwa elizweni. Okwesibili esingakutsho ukuthi nxa sikhangele amalanga adlulileyo, amalanga maybe amahlanu kusiya kwesikhombisa adlulileyo, sibonile amakhesi a positive I COVID abeloke sibaphezulu lokho engezelela. So ukuthi abantu bebuthaniswe edolobheni besithi bayatshengisela, mbona ngani akuyenzi, ngoba kuyafaka abantu abaningi endaweni yokuthi bengalimala ngenxa yomkhuhlane lowo. Uyayenza ukuthi ama cases lama local cases amaningi esabonileyo, njalo abantu bengabuthana kungela ma regulations lawa akhangelweyo, kungela ukuthi abantu bale 1 meter apart besenze demonstration, kungabalimaza lokhu ngenxa ye-COVID esilayo kathesi.
Siyabona ukubana sekubotshiwe abanye lo mqoqi wakhona ohlelo lonalolu, kungakutshengisani lokhu, uyavumelana lakho na?
Yes, siyabona ukuthi into eyenzakale ekuseni kumbeni khonapho, so angingeke ngafaka i-comment ngendaba esisemapholiseni. Sizamelela ukuthi bona amapholisa kumbaba zomthetho balethe i-statement bekhuluma ukuthi umuntu obotshiweyo kumbe abantu babotshiweyo babotshelweni, njalo bebeyenzeni. So angingeke ngafaka umbono kumbeni ngikhulume i-comment.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena ubona ungani indubo ezikhona lalokhu okukhononwa yibona labo abafuna ukutshengisela ukungethembeki, i-corruption lokunye, kungaqedwa njani njengoba kukhanya kubhahile?
Umbuzo wakho impendulo yawo itholakala ku-Court of Arms yelizwe. Ungakhangela kumotho yethu ye-Court of Arms sithi thina uZimbabwe is for unity, freedom and work. There is need for the people abeZimbabwe bebambane bebuye together ukuthi balungisise izwe labo. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule corruption. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule bugwelegwele. Esikubonayo kathesi asondawo ukuthi kule nkohlakalo. Esikubonayo kathesi indaba yokuthi kulabantu abangafuni ukuthi ilizwe libambane.
Umnumzana Munashe Mutsasa ngosakhulayo webandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume oqoqa ukutshengisela obekuthiwa kuzenziwa ekupheleni kwenyanga, amapholisa abikwa eseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi angangeni enzikini yamadolobha amakhulu abalisa iBulawayo laseHarare. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi leli linyathelo lithethwe ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, hathi ukuvimba abantu ukuthi batshengisele. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo othi sekunzima ukungena edolobheni leHarare ngoba amapholisa lamasotsha aseligqagqele.
Ngibona engathi abantu sibili kade sebevinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwena kwenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube kwazi ukuthi khona la uqinile, akufuni nje ukuphonguba umuntu nje. So ye konoko okwenzakalayo impi yangkhona ukuthi abanye abayabelamandla abanye bengelamandla.
manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo akusoze wethusele abantu ukuthi bangajengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga.
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa 18 August lapha lokwayenzakala ngo January 40 konokuya. So abantu bebesekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala babevele bengangeni. So labo abalezibindi bayangena but uyabe kwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele even abanye abafana bangamagwala omnye ahle afe engakabona omnye sifa. So hayi kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalo?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi kona sivela asiyi asiqumi kona ngoba vele akusebenzi lutho. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izano izano kayichintshi injengesilwane. Isilwane isilwane ngazo uyisiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi impisi impisi ivela kuchintshi lutho. So yeah yikho sibile abantu asibambananga alobani sibe sibambene lama demonstration esaka kwakade sayenza ngabe engxenye kuyaphuma.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yazo ngedola leMelika emabhanga, kodwa azikabi lolwazi lokuthi limali izasebenza njani. Amabhanga avula ama-account awemali yakwamanye amazwe awe-Nostro, kodwa awanikezanga abantu amakhadi akhona. Ngaphambilini uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuba kazisoze zenelise ukubamba imali le ezandleni, kodwa zizasebenzisa amakhadi eziwaholisa ngawo ngamabhanga ukubhadalela indleko.
Inyanga edlulileyo kaNhlangula, uhulumende uthembise izisebenzi zakhe ukuthi uzazipha amadola eMelika angaphezu kwamashumi ayisikhombisa, i-$75, okuyimali yokuziphathisa ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Iningi liqale ukuthola imali le ngeviki edluleyo, kodwa bolokhu bengakenelisi ukuyisebenzisa ngoba amabhanga engabanikezanga amakhadi. Izisebenzi zikahulumende eziningi ezigoqela ababalisi labongi zibikwa seziqalile ukubona imali emafonini, kodwa azilalwazi lokuthi zizayisebenzisa njani. Ezinye izisebenzi ezilokhu ezingakayitholi sicabangela ukuthi mhlawumbe yikwehlukana kwamabhanga. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mutsitirwa, uthi kuzaba nzima kumalunga abo ukusebenzisa amakhadi ngoba emaphandleni kungela network.
Izisebenzi eziningi or ababalisi abaningi bayakhala kakhulu
ngoba lo uyibusela usegcekeni ngoba inostro account le vele kayisebenzi emakhaya. Yes, ingenile abanye bayibonile okodwa uthe bayisebenzise akuyenzi ngoba kufunakala ama bank cards inostro account yona le ukuthi isebenzi and amanye ama banks athi ayaphuma after 3 weeks or 1 month kade sikhuluma from kudala ukuthi umqhatshi anikize izisebenzi ihard cash not low usela ukubanikiza imali engasebenziyo lapho abahlala khona.
Umbalisi ofundisa eBinga umnumzana Matshona Munkuli uthi imali le abakayiboni kodwa bayezwa ukuthi singenile.
Akuyayiboni imali yakhona naleyo sipho ukuzwa kuphe ukuthi kule mali engenileyo kwa-akhawunti ukuthi isebenza njani, asikwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Florence Mdlawuzo uthi uhulumende lokhe eqila izisebenzi ngokuzipha imali ezingeke zenelisa ukuyisebenzisa.
Lapha vele kusobala ukuthi thina silokhe siphiwa i-RTGS, silokhe siphiwa ibond elingathengi lutho. Ngoba kambe uzatshelwa njani ukuthi hayi imali yakho le US dollar kodwa awukwanisi ukuthi uyisebenzise US dollar kumele uyitshintshe futhi ibe libond. Ngabe uhulumende uyasipha vele thina i-US dollar umuntu azibambele esandleni uhambe ethenga lapho ofuna ukuthenga khona.
Imali le ithenjiswe izisebenzi zonke zikahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuluphi uhlangothi lukahulumende njalo zizaphiwa okwenye nyanga ezintathu. Umnumzana Paul Dube ongumongi uthi imali sebeqalile ukuyibona loba nje abanye bengakayiboni kusiya ngokwehlukana kwamabhanga.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende seqalile ukusinika le mali, sekusele nje kuphela ukuthi sanelise ukuthi siyithole emabhanga. Embone ngani abaningi bethu sebeyamukele imali le, loba nje ezinye izingane ziyaphuza ukungena mhlawumbe kuyehlukana kwamabhanga. Esokungangokuthi uhulumende umile ngesithembiso sakhe sibili esokuthi uzasifakela le mali. Ngingazi njalo mina ngingabona abantu abathole i-150 kodwa laba esengihlangane labo lami ngamukele imali engange-75. So umbona kwehlukana ngamabhenki ambhanga kuphela ukuthi imali ingena nini.
Iningi lezisebenzi lalabo abahola imali yepentsheni lichaze ukuthi alilalwazi ngokusebenza kwaleyo mali ukuthi amanye amabhanga abanikeze indlela yokuba bakhethe ukuyithola ngedola leZimbabwe ngesisindo salelo langa nxa ligathaniswa lele Melika ukuze benelise ukuthenga ngayo ezitolo. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lukahulumende olukhangela ngezisebenzi zikahulumende yehlule. Kodwa umphathi ntambo walolu gatsha usikhwica mfundo Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News ukuthi akulandlela evunyelenwe ngayo labezitolo ukuthi imali le ingasetshenziswa njani kodwa wathi amabhanga aseqalile ukupha abantu amakhadi emali. Abenhlanganiso yabanini bezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers bona bathi basalinde ukuthi uhulumende aphe iziqondiso ezokuthi abathole imali le baza kwenelisa njani ukuthi bayisebenzise. Bethi okwamanje kuyinto entsha kuye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe i-COVID-19 ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa elizweni. Kodwa likhumbule izihlobo asenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wobe. Kwele Melika kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezilukhulu lamathumi amane 140,000 ababulewe yi-coronavirus ngokusa kwangomvulo. Isigaba seFlorida siyiso esikhokhelayo ngokuba labantu abazinkulungwane ezedlula ezilithumi lambili 12,400 abatholakale bele-coronavirus ngalanga linye. Inkokheli yezombusazwe lakwezinye inhlangothi zempilo okugoqela amalunga edalela iParliament ukulandela kwelemelika ele Congress banqome uCongressman John Lewis owayelwela amalungelo oluntu obhubhe ngolwesihlanu eseleminyaka engamathumi ayisishiyagalombili 80 phakathi kwabathumele amazwi entuduzo baphoqela owayengumongameli wemelika umnumzana Barack Obama lodume kwezenhlelo zikamabonakude u-Oprah Winfrey abenhlanganiso ephathisa abaswelayo yakwele Bhilitane eye-British Voluntary Services Overseas isisungule uhlelo lokuphathisa izifundi zemaphandleni kwele Malawi ngokwabela okuyimitshina kwamakhompyutha okusebenzisa ilanga okwesola ukuze zingasalali muva ezifundweni njengoba izikolo eziningi ezavalwa ngokuqhamuka kwe-COVID-19 kulelozwe seziqhuba izifundo zebulenjini ezingafinyelelwa ngabasemaphandleni. Sigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hoke.
UZulu uthi usehlalela evalweni ngembiko esiphuma ekuqansa kwenani labahlolwa betholakala belegcikwane le-coronavirus kungaziwa lapho abalithelelwe khona njengoba bengazange baphume elizweni osekuphica abezempilakahle. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini inani elikhulu likade litholakala lile-COVID-19 bekungabantu abaphindele ekhaya bevela emazweni angomakhelwane anjenge-South Africa, Botswana, Mozambique lamanye. Kodwa kumaviki amabili edluleyo inani labangazake baphume elizweni libonakale liqansa okwethusayo. Ngeviki edluleyo kufunyenwe abantu phose amakhulu amathathu 260 bele-COVID-19 abangela ngitsho imbali yokuphuma elizweni abangaziwa lokuthi balithelelwe njani. Unkosikazi Namathayi Kawara waseKaroyi ngomunye wabatholakale belaleli gciwane ngenyanga kamabasa lanxa engazange aye ndawo njalo engazi ukuba walithola kanjani.
Aphana kwandandamboshanya aphana munhu wandandambosangana naye wandayisiwa kuti anga anini kikiri COVID-19.
Angizange ngithekelela ndawo mina ayekho engahlangana naye engingathi ulalo leli gcikwane le-COVID-19. Emphinjeni kwakubuhlungu kakhulu, ngikhwehlela, nginezibonelo zomvimbano, ngenziwa ethiwa i-rapid test ngatholakala ukuba ngilayo. Akuzange kungisuthiseke ngoba ngangifuna ukuba lesiqiniseko sokuba yiyo yini loba hatshi.
Umqondisi olawula inhlelo zomsebenzi u-National Coordinator wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS unkosikazi Vivian Marara Shangasha uthi indlela uZulu aziphatha ngayo yiyo engabe ingeyinye yembangela yokuqansa kwaleli nani.
UZulu kumele nanzelele ukuthi COVID-19 isikhona eZimbabwe. And kwesinye isikhathi abantu siyabe silokhu sicabanga ukuthi iCOVID-19 ibamba abanye thina iyasichiya. Abantu kumele sibe kwazi ukuthi iCOVID-19 ibamba umuntu wonke, ndawo zonke. Akulani ukuthi ule mali, awula, uhlala ngapi.
Uqhubeka ethi lesi kayisiso sikhathi sokube lokhu sidlala ngempilo zethu. Sisenza lokho esivame ukwenza ma umumo elizweni umi kahle.
Izinto azisekho normal and umuntu lo muntu uyakwana usubela iCOVID-19. Asizameni ukugqoka ama-mask, asizameni ukusanitizer nxa silayo isanitizer, asizameni ukugeza izandla khathi lesikhathi, asizameni ukulimitha ama-movements, asihlaleni ezindlini.
Wagcizelelwa njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust unkosazana Sichasisile Ndlovu laye othi abantu bengaqakathekisi ukuzivikela.
Abantu nje emphakathini iCOVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo, babona nje kuyo imikhuhlane efana naleminye. Into engingayi-advise abantu ukuthi besakhankasa ukudinga ukudla, ukudingela imoli zabo, kabakhonside ukuthi khona na iCOVID-19 ikhona njalo iyabulala.
Ukusabalala ngamandla kwaleli gciwane elizweni kulabo abangazange baye kwamanye amazwe lapho libhahe khona kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luqhubeka luntengantenga kukhalalwa imisebenzi kokuphela. Kunje abongi ezibhedlela ezinkulu eziningi elizweni basekukhalaleni umsebenzi besemba phansi ngenduku besithi bazobuyela kuphela nxa uhulumende ethe walungisisa lokho abakhala ngakho okubalisa iholo elinganeliyo indleko zabo. Odokotela asebehlale emsebenzini okwesikhathi eside, ama senior doctors abasele besebenza, abongi labo dokotela abasanda kugqiba izifundo bekhalala umsebenzi, labo sebelobele umkhathi bemazisa ngokusemthethweni ukuba bazokhalala umsebenzi nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo elinganeliyo zingasalungisiswanga kusiyaphela amaviki amabili 14 days. Lumsakazo kawenelisanga ukuthola imibono yomgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha abezempila kahle olwe Health Services Board uDr. Paulinos Skosana ukuzwa ukuthi kuyini osekuhleliwe ngalolu daba lwabodokotela abakhulu njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhala ekhukhwini njalo lomlayezo awuthunyelwe ngendlela yokukhulumisana eye WhatsApp engazihluphanga ukuwuphendula lanxa ubufakazi bebuveza ukuba uwubalile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association bathi enye imali abayiphiwe ukuze iphathise ngemva kokuphazamiseka komdlalo lo sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus izasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni lamanye amazwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngomgqibelo odlulileyo, isiphathamandla senhlanganiso yeZifa uPhilemon Matshana utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba imali evele kwinhlanganiso yeFIFA kumele iphathise inhlangothi zonke eziphatheke emdlalweni wenguqu elizweni laseZimbabwe.
Ziningi ingatsha ezingaphansi kwenhlanganiso yeZifa okumele zithole limali. Baningi njalo abantu okumele baphathiswe imali leyi. Laba ngabagoqela labadlali bamaqembu amela isizwe nxa sidlala lamanye amazwe. Abantu bengakuthathi njengokuthi singontando kayiphikiswa.
Inhlanganiso yeZifa ihlezi ingexabana labadlali phezu kwemali. Njalo nyakenye iqembu labesifazane elaziwa kakhulu ngegama elithi Mighty Warriors lala udlala leqembu leshipolopolo elaseZambia ngoba lingaphiwanga imali. Kubilwa ukhonona ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa ikhuphe umbiko isithi izaphathisa amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kanye lamaqembu abesifazane. Abanye bebesola besithi inani lizaphiwa amaqembu ePSL lincane, ikanti abanye njalo bebebuza ukuba yindaba kungakhulunywa ukuthi amaqembu adlala kuzigaba ezingaphansi azaphathiswa njani. Oleqembu labasakhulayo uFaith Ndlovu uthi kumele inhlanganiso yeZifa ikubeke sobala ukuza kwenzakala ngemali.
Kuqakathekile ukuba inhlanganiso yeZifa iyenze kube sobala ukuba imali zeFIFA ziyabiwa kanjani ngoba phela abantu bevele gabala themba elokuba iqhuba ihlelo zayo ngemfanelo. Okunye okwenza abantu basole ukuba kukhona okushaya amanzi yikuba iZifa ifuna ukupha ingatsha zayo imali yakweleZimbabwe yona iphiwe imali yeAmerica.
Inhlanganiso yeZifa ithole phose izigidi ezimbili zamadola aseMelika okuyimali evele kunhlanganiso yeCAF kanye leyeFIFA okuyimali ephiwe amazwe ukuze aphathiseke ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19. Nxa isitshintshelwe kuyaseZimbabwe limali iba yizigidi ezilikhulu letshumi elilodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave. Singakahlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Sebeyinkulungwane eyodwa lamakhulu edlula isithupha
1611 asebetholakale belegcikwane le coronavirus lokhu laqhamuka. Selugqibake lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.